ludaba olu dabukisa njalo luzwisa ubuhlungu ngoba undoda yena lo gaqali ukungena mbe ukukhonjwa yimini kumbe khona ukuthi avalelwe esitokisini ngendaba yenkomo zona lezi ukuthi uyazintshontsha kodwa akaze sizwe kuthiwa ugwetshiwe umbutheni usele minyaka ebalelwa ebanjwa ekutshontshweni kwezinkomo kodwa ke angazi ukuthi kusuka kuhambe kuthini uzambona nje dudu nango usengophumileyo hayi indaba yakhona ungathi abantu ayebaphathi kahle yebo kambe batshile ukuthi bambambile bathatha le moto yakhe ngengafika mna khona emapholiseni kukhulunywa indaba yakhona yona leyo ngizihambela nje le moto leyo ngayibona le misile yenkomo lezo zihlinziwe ngizibonele okuyibufakazi bokuthi ule sanda sibili enkomeni ekutshontshweni kwenkomo lezi ubanjiwe bayamkhuluma amapholisa umbuzo osusele ngokuthi kambe khathesi uzagwetshwa kumbuza phunyuka njengoba sibone ngathi uyaphunyuka ndlela thize nje ezandleni zomthetho lapho asazi kodwa iqinise ukuthi ubanjiwe sizothi uzihambisile yena wayezethula emapholiseni kuyikuthi ngabona uzwile ukuthi uyafuneka asazi kumbe khonapho ngemva kokubaleka kwakhe usiya kwezimthanithani yakhe ukuthi aphunyuke hayi kwazi bani
ungathi ukuntshontshwa kwenkomo kubhahe kanganani khona ngapho eGwanda
eqinisweni kankomo labalaleli hayi ubusela benkomo lapha buyenyanyisa kuqala kwakungathi ubusela lobu busendaweni lezi eziqanjwa kuboshanya ugwila bojohn deep nakubonkoma engathi iGwanda South khathezi kukhanya solungene phosa izigaba zonke zeGwanda amasela enkomo asegcwele yonke indawo ngikhuluma nginjenje mina ngilo mntana omfowethu ohlala khonapha eduzane leGwanda inkomo ezizithuba zibonakali sezidinga inyanga ezintathu ezedluleyo ngizwa kuthiwa ngapha ngematshetsheni lakho ngabona inkomo ezingamashumi amathathu 30 lazo zantshontshwa indawana yonke nje uyezwa abantu bekhuluma ngokutshontshelwa inkomo ludubo olumangalisayo bake kuko kwavuka umsindo ukuze kubanjwe abanye laba abatshala abantu ababesiyagayela inkomo zabo bacina besithi labo bantu okunye basebenza lamapholisa yikho sibone ngathi okunye ludubo khonapho ukuthi kati inkomo zantshontshwa nje zantshontshwa mahlayana ezindaba ziphelele emoyeni ezinye ukube ngathi inganekwane engxenye kule sandla semfene endabeni le inkomo ziyantshontshwa hathi kancinyane ziyantshontshwa sibili la magama abantu kuthiwa batshontsha inkomo ayaziwa asomringa yedwa kuyaqanjwa uzibani lo zibanyana abeGwanda nxa bilalela uhlelo lolu sebesazi ukuthi hayi omunye umuntu abuya bochebochola inkomo nguzibani lo zibani lo zibani baningi ngathi baningi nje ukuthi bedlula umuntu oyedwa abathathu mabane abaziwayo ukuthi ngamasela enkomo ziyantshontsha inkomo ziyanyamalala ezinye sizothiwa zaze zibanjwe seziyinyama kubo grills kobulawayo kanti kukhanya ezinye yizo ngabona lathi esithenga inyama emabhutsha singabe sithenga inyama yenkomo eziyabe zintshontshiwe ngoba amadoda la kukhanya agijimisa indaba zamabhutsha ziyantshontsha inkomo nkomo la abadlali inkomo ziyahamba ziyanyamalala.